sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebandla eliphikisayo elesi-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa umthethwandaba vele cala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nxa kusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhela nako le-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamachumi amathathu lambili, bafunyanwe namhla umthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamachumi amathathu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Mhlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe bathaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa okuthiwa babe ngekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered of which the court made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
UGithi Qubeke City uyadanisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa nawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
And the matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuzizwa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe uJason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngomthetho nje umthetho nalo obambelela abantu xa sebakhulile. So siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje entweni engekhoyo entweni ezobephuma ukufela amakhukhu njengegundwane.
Kolunye udaba owayengummeli wemkhoba North edale liphalamende uMnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wayethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapolisa athi akwenzayo ikutshotshozela udlakela. Kolunye njalo udaba uNkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ethi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abalegciwane le-HIV yaziwa ngokuthi Cabotegravir kumbe i-CAPLA yona ezaphiwa amazwe agoqela eleZimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kwempi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela ihlombe nakhona lokho, ngoba nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nakuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into esiyizinto yabo sizizwele enewsini until uzuzibone practically sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government ishayela ihlombe, ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-needs kumbe indingeko zabantu abathula lo mkhuhlane wamagciwane. So le injection yelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxa elizaphathisa abantu abaningi namafitshane ngingatsho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi, akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Kuma-ARV singathi yebo, nanxa kukhula but ukukhula kwangikhona isikolo kwanokuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%, ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-programs acacileyo. One first suzafetha ama-problem ikakhulu people living nge-HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even defaulty ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo one-empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ejele bangumsindo, they make no impact besedorobheni, but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable people khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kujayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhambe, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu kugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyana abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sibili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokitshini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinge esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitholo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDiepkloof eSoweto ngesikhathi zakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangela ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami uthe neStudio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza eguqula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduka esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa nezibili.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana omntwana mathole imali uzogijima yothenga snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a counselor. Kuthi Alexander, all over abantwana bayafa sithini.
Isakamuse Diploof umnumzana Moses Bot uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi stolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale.
Shop lawo abantu. Sosizazi ukuthi abantwana baphile. Amasponsor shop wonke avalwe. Then lama Pakistan babuye lapho phuma khona. Wawasibulalela abantwana, babulala i-youth yethu, babanikeza nama-drugs, babathingisele nama-drugs. So they must go.
Umkhokheli wenhlanganiso Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela abokuza kumabhizimusi aselokishini nemisebenzini engadingi amakhono, uNkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende we-South Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele.
Silokhu siluza iy'ngane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, uNkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ngokuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi sama-South Africans simhloniphe. Into ayenzayo akanandaba, kanyeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayo register indaba amaphepha, yena lama products basidayisela wona se azolumisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabathwalisa amagabha avuzayo, njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newveld, Tembisa leBraamfisher eSoweto. Ngumayestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguthuso Khumalo.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump usekhethe uDokotela Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwezi Dr. Oz Show, ukuba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDokotela Oz uzahlolisiswa lidale le-Senate lingakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekane nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuso omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho.
Uto kunye njalo ukatekileo yukuba, kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uti okusinda elemelika okwamanje kwezo kudlelane lamanye amazwe, ngokwenziwa ngele Iran, elamaqembu amanengi etusela elemelika emhlubulweni weMiddle East. Uti kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. USullivan uti, kusenzakala konke lokhu ele Russia lihlasela ngamandla ele Ukraine, okwethusa amazwe asemhlubulweni weEurope. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa ele Russia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwele Melika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana lele China kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngele Melika elifisa ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu beMelika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye nele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza elemelika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende weMelika.
Zimbabwe.
Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyanele inhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazela ukuthi balengada abazidwaya, abantu abadala abalalaba badikubana bancediswa balengada abazidwaya. Ungananzela izilimo ezikhona laphana akusayizilimo ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabholo kuyathelelwa khona abantu akwenziwayo. Kodwa sofike sibange ngisho ukuthi kathi singa kuyathola amanzi ezulu oyiwa amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukubana abantu baphumelele. Kathi singakulezi zimfa uyabona abantu badonsa nzima ngoba nishile ukuthi amanzi abe nekho isikhathi esinene. Kulezi zimfa kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebaningi khonaphana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba le mkhuhlane etshiyeneyo eyabo-cholera, eyabo-typhoid khonaphana ukuthi abantu iyayijini yabe isuke iyehle iye phansi. Ithisa kangako uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Kudinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsha ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sibulisa abantu bethu bebhalisile bese kuthiwa bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela lokho sikunanzela kungasikhuluma ngaleyo ndlela. Kanti sekulala into yokuthi abantu sebelima emadrobheni kuthiwa i-urban agriculture. Kulumnyaka ophelele wakwenzakalanga so abantu vele sebebari kwendlala. So kusuthi lakathe sabanye abantu baswela ngoba le mpuphu imali yempuphu ayikho, umsebenzi ayikho. Sibone lo imikhonomo elizoyithi vela ufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kula bantu vela abadla kanye ngelanga khona bemadorobheni koBulawayo. So kusenza impilo yabantu emadorobheni badonse nzima, kuphosephosa kufana khona nale makhaya. So njalo kwezinye indawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazi ngalo we-social welfare. Kuyabe kungasibo bani silane abaqhathwe isebenzi kahulumende. Uthole ngeke abantu abayingxenye yabona amaphathe ezombangazwe. Khona kwahle ukuthi sokuyengozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwana umuntu esekhangela abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balabe eZimbabwe isomiso sithayile sibili sazo abantu bazi ubuhlungu esethemba ukuthi engxenye yinkosi ngala yayisiqhawukela kunganizwile ezinhlupho engxenye ezinehla ziye phansi kodwa wakade hayi sesiqongweni sohlupho lendingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe wexoxa econgweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Sithoba isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ye, Studio 7 bivuka njani basazwe kabahle. Ye, hayi sibonge lapha umhlonishwa ubaba uMoses, hayi umtshelile ubaba uChungu. Hayi uzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka mali yehlulwa ikusupply uBulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa noconstitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyisitizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupply nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje. Sokufanele ukuthi ke supply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba yinkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesa yalo, lezesa yankhona. Kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7, Studio 7 njani ngoseliqinisa lokukhulumayo. Ayi, sayifile iZimbabwe sigoqe izandla sifukile ukuthi sibone amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo bochuma ababhizi bekhulumela iZANU. Nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani kuground. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni. Izinduna bengazifuni ukuthi zize zizodlintuza. Abeze bona, angithi kuqala babethumele amasosha ukuthi azobulala. Manje akuze bonake phela bezosho ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulelela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadibheleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundi ukuthi esikolweni ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlule ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama, umfelokwazi, ungubaba, awunamfazi. So kuthiwa kungcono kuzothathwa lona leli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani mthokazi omuhle. Hayi, ibandla lezana mthokazi ngeke lize lishintshe ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka kona lapho, ngeke izishintshe noma kungangena iphi i-youth still kuzokulokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthi ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lezomculo werumba kumbe ichibilika elizibiza ngokuthi induna zedale zikhokhelwa nguBarry Ziboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leli qembu lise South Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Wanda ecoca loDube.
Umholi wenduna zedale uzibiza Barry Mr. Zibo. Nguye silaya sizweni elandisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nje nguSiboniso Phumzile eDube. Ngingu-vocalist weqembu induna zedale. Ngafunda i-primary le-creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. ngizobhekela futhi primary studies emhali ku 6 no 7 emhali primary school emagwekwe ngazifunda isifundo sami zaphezulu ze secondary emagwekwe secondary.
Ngubuleli selamazalathi ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zentsina zedale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
sengenamazalathi amane lamasingle sek amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leqembu so konke nje iqenjini kuphethwe yimi zonke intambo nje izingoma zithathwa yimi, izingoma zibhalwa yimi, ziphinde zihlatshiwe yimi futhi. Kume manje i-illegal immigrants, ngitha nje iqala iziyophela ngesilungu.
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Ziboniso. Kodwa nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole mabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zedali noma baye kuTikTok page ethi Induna Zedali 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhale uthi Berry Mr. Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedali hilo iqembu. UBerry Mr. Zibo nguye umholi walo. Mpela sonto elithukela kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyasuka lapho nje silethemba lokuthi lijabela lapho sakaqama kwamazwane. Yes, isikhathi savumi ulive talk sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siliqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, lilalele ilive talk lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi libe lempela nsodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.